kuzakuba nzima ukuthi abantu bakufundise kuhle, bakuzwisise ukuthi kuvele kuyangaphi ngoba kuyinqabanqoza. Ngikhangele nganithiwa ezinye izinto zangikhona ezilethwa kuyona le ikhomithi, angazi kuze zabe zivele ziqondane lakho kumbe ngabantu abafuna ukuthi bazwakale labo ukuthi bakhulume ngoba kukhona okunye okubahluphayo emphefumulweni yabo.
Abaningi ubona zani bethula iqiniso na kukhomishini le?
Hhayi, ngingathi mina into engikhathazayo kakhulu ukuthi abantu sikhangelele ukuthi okuzaphuma lapha kuzasinceda kumbe kusoze kusincede sokwedlula. Siyathanda ukusola kakhulu, njalo indaba le yindaba eqakathekileyo kakhulu okumele ukuthi nxa uhamba usiya kuyo uhamba uzazi ukuthi uyakhulumani, ukhuluma iqiniso. Kodwa ungahamba kungabanye abahamba umuntu esiyadinga ukuthi lami ngikhulume kuthiwe ngithikile khona, akusoze kuphume lapho. Kuzakwenza kube nezinto eziningi kakhulu ezihlangeneyo ezingasaxakululekile.
Kodwa ke ubona ngani yena-ke umnumzana Mohlante labantu bakhe laba abakukhomishini bayalalela kumbe okunye kuzabehlula ukuthi bakuhluze kuhle ukuthi kuhamba njani?
Bayalalela kodwa ngenxa yokuxubaniswa kwezindawo ngibona ngani kho lapho kuzabehlula khona, ngoba nxa kuyikhomishini le indlela emi ngayo, indlela abantu abayisola ngayo, indlela abantu abahle besole ingakapheli, kuzakwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi kathi vele bazahluzane. Bakanze bahluze ngenxa yokuthi vele baningi asebesolile, balutshwana abakholwayo ukuthi kufuna kuzaphuma kulutho. Kungaze kuphume sisasola kuphela. Kungayisipho esikumeleleyo esikukhangeleleyo. Abasolayo kuthi vele balempumela abayikhangeleleyo kuzaphuma. Ingehluleka ukuphuma yena lana impumela kuzaba nodubo.
Ubona ngazani nxa sesingakhuluma ngokuthi kuyaphumani kukhomishini le, wena bukhangelele ukuthi kuphumene?
Mina bengikhangelele ukuthi kuphume udaba abaluhlosile olokukhangela ukubulawa kwabantu lokhu ngesikhathi sama-election. Luthi lungacakululwa kuphume lo mboniso ebantwini ukuthi hayi thina sihambe so sibuze abantu abangaka abaqondane lalokhu esesikuhluzile phakathi kwezindaba esizizileyo yilokhu. Abantu labana be-commission bebese besenza i-recommendation kuhulumeni ukuthi hayi thina ngendlela esikubone ngayo i-recommendation yethu yide, besekubonakala ukuthi uhulumendeni uzathatha anyathela bani.